siyalambulela kweziphathelane labesifazana besixoxa lo nkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le MDC njalo elilunga ledale leParliament sixoxa ngengxabangxoza eqhamuke kuleli dale siyakwamukela kuhle
kezathi babhaza ngamaphoza zengini ukusikhubile kakhulu kakhulu omama ukuthi uma umama umuntu wesifazana ipolisa eliyindoda lifike likubambe imilenze izigqoko esizigqokayo bezikhwela zifike esinqeni ukuthi uvele bebesembula ngokuthi isale ukuthi sihloniphe umnango akathi umnango akazimhloniphi ngoba njengelabandla yeMDC sithi kanqobanga kugedwa laba abadojiweyo ngodlakela bekhitshwa ePhalamende bebefakwa emgodeni kule migodo nje egcweleyo ePhalamende kombana bathi befika emgodeni bebehlangana nama-CIO abagqoka amasuti namaglazi amnyama bebebatshaya ungazani babhula umuntu umama ukore bebesuthi nxabedlula bebenyathela phezu kwakhe so sanikisa ukuthi siphume laye sasesicela ukuthi basibizele i-ambulensi sahlala ihola lilodwa akuna-ambulensi ebuyeyo sagcina sifonela ehofisini yebandla lethu ukuthi basibizele i-ambulensi i-ambulensi ithe isibuya kwathiwa kayivunyela ukuthi ime egedini lePhalamende kumele iyemela about 200 meters sathi yebo sikubonile sagijima umama bagijima bathatha i-stretch savuya i-stretch sonke sinje kasikwazi ukuthi i-stretcher zisebenza njani ukuthi usehlisa njani but igcine esanelisa ukuthi simthwale simfake i-stretcheni umama ukore sihambelaye elokhuza esibhedlela but udubo lube khona ngolokuthi ngemva kokuhlukuluza enikwenzileyo ePhalamende njengomuntu ovele obulawa isifuba engatshaywa yithiye gazi ngitshaywa yizanu ngithiye gazi angikapholi so bese ngisehluleka ukuphefumula ngizama ukuthi ngincedise futhi lowo munye wami kade sengimele so nkengilokhu engizama ukumdonsa hhayi isifuba sahle savala ngase ngahluleka ukuphefumula bengiqaleke khona sase sihambe esibhedlela hhayi basibamba amamba odokotela but sisabile ukuthi silale esibhedlela ngoko sokusenzakala kuleli lizwe asisakwazi ukuthi ukutshoni sokusesabisa ukuthi ulale esibhedlela ngoba kuyenza kathi bakunandi ulele khona bafike bakuqedise so sicela ukuthi baselaphe nje siyegulela phambili sikhulume namagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ngoba kalukho emthethweni njalo kalukho esisekelweni sombuso ukuthi amapholisa angene ePhalamende
kungani kuqotshwe omama
besiqotshwa sonke obaba labomama kodwa abakade behlezi eduzane kade bengabomama kade behlezi ebhentshini elaphambili wona bhitshi baya bambambile bamdabuleli ibhathi bamdabuleli ihembe wabanjwa ngamapholisa alitshumi befuna ukumjikela phandle u-honorable Dakwa laye bamenza njalo futhi u-honorable Mtseyami uthe sebemjikele phandle wathi uphi uyaphuma wahlangana laba bamaglazi abamnyama bamtshaya baphosa bambulala u-honorable Murayi onguye ngu-provincial chair weHarare laye bamtshaya baphosa bambulala sethanga ngama-CIO lawo so omama ukwenze ukuthi sihlabe umkhosi yikwemvula izigqoko bezama ukuthi basidonsele phandle omama besala ukuphuma so ngesikhathi soneso umunye bebuya abamba umlenze umunye abamba isinqe umunye amdonse ngezigqoko kugcina sisala sinqono phambi komphakathi so inkosi ithi uqakathekile udaba lolumele lulungiswe ukwenzela ukuthi omama bengaze besaba ukuthi babuye ePhalamende kuzomela amalungelo abomama
laphana okwembolweni isigqoko bekuyingozi nje kumbe bebesenza ngabomu
thina njengebandla iMDC izani singeke sayalela ngoba indlela okwenzakale ngakho kusidide ingqondo ukuthi asitshelwa ngokuthi uyabuya thina besingakwazi ukuthi uyabuya sandise ukuthi sithole ingwalo kuma-PGMOs ethu sisaziswa ukuthi umnanga kuzabe ngesikhathi esinje kumele senze so azange sibe kwazi thina simbone esetshayo umasivelela so ukwembula kwethu I think ngiyindlela ukuthi bazame ukusiyanyisa njengoba vele kabasihloniphi njengabomama abamele omama beMDC ngokuthi ngesikhathi sonke lapho sisukuma khona uma sifuna ukuthi sixoxe ngakulodaba olusegudwini siyathethiswa ukuthi singamahule sithethiswe ukuthi silala la lenkokheli zethu sithethiswe ukuthi kungena kwethu njengabameli bePhalamende sasalala lenkokheli okungasilo qiniso mhlambe enye ubuhlungu ngoba kasilalanga lenkokheli zethu sangena kuzulu sakhankasa uzulu wasivotele
labana-ke amanye amalunga ebandla leno othi batshaywe kakhulu labo abalalanga esibhedlela baphumile sebenjani kathesi
hayi sonke kasilalanga esibhedlela okubuhlungu nje imizimba uyabazi ukuthi nqa umuntu uyaze ngani uyakubonda uyakudonsa wena ngapha udonsela ngani abanye umuntu udonsela ngani umzimba uba buhlungu so kwakhathesa ukukhona umzimba njalo futhi inkinga ekhona ukuthi mina lokho engachaya iphiye gazi kangisanelisi ukuhlala lapho kulethiye gazi njalo ngibona ngazani izani yakwazi konoko ngoba kulezi insuku asebekwenza ukuthi ngibe sinomhlangano wemihlalo executive nemihlalo council sithe lokho sihleze emhlangano ethi zandi zohlaka umkhosi phandle so abakwenzayo basuka labantu kweminye imigwaqo baba babeluse ukuthi babuye ba ema ofisini yethu bese bechaya ke iTA gas ingaveli chaya mina kangiqaphele so kuzokwamele ngibaleke ofisini yami ngisenze ukuthi isifuba sengavali
leyo beyingxoxolo nkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla leMDC njalo elilunga ledale lePhalamende asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.